abaqondisi benkampani le balile ukukhuluma ngokuvala kwamasekitali e-National Foods loba nje kulabanye abathi sebevalile. Lokho kwenzakala ngesikhathi inkampani ye-Delta Corporation isanda kuvala amasekitali ahluza amanamunede. Umnumzana Alex Makamure, omunye wabaqondisi benkampani le, uthe abasoze bahluze amanamunede kungaphela lawo athengiswa okwamanje. Ukuvala kwamasekitali la sokuthi abantu bemangele ngokwenzakala eZimbabwe, lapho umnotho osubhidlika okumangalisayo. Omunye wabakhathazekileyo ngumnumzana Mkhululi Moyo.
Ukuvala kwenkampani enkulu enjenge-National Foods kuyinto ethusayo sibili, ngenxa yokuthi lathi sikhula sasikwazi ukuthi nxa sokhunywa ngamankampani amakhulu elizweni sikhuma abo-National Foods o-NRZ. Manje nxa sesibona sokunje asisakwazi ukuthi pho ilizwe selikhangelene lani, njalo liyangaphi. Singacela sibili ukuthi ngabe kodwa uhulumende yangenela sibe lungisa amankampani la. Ngamankampani sibili akwanise ukuthi aqhathe abantu abaningi. So sikhayela ukuthi abantu abaningi sebelahlekelwe imisebenzi, into edanisayo, ikakhulu sesihamba kukhefu le-Christmas kanje.
Uhulumende uthi uzimisele ukuncedisa amankampani abhekane lokusilela kwemali yokuthenga ofunakalayo emazweni atshiyeneyo. Umnumzana Masha Wondo, isakhamuzi seHarare, uthi ngabe kulokunye udubo olungabe lubangele ukuvala kwenkampani ye-National Foods.
Indaba ekhona lapha engiyibonayo yokuthi uhulumende akafuni ukuphuma egcekeni ukuthi kule ndaba enye khona engabe icathile, abangafuni ukuthi beyikhulume ukuthi bengani bayaphambana lokukhuluma ukukhulunywa yi-National Foods. Siyabona ukuthi i-National Foods yona ithi akulanyawuti, kodwa uhulumente uthi ikhona. So into ekhanyayo ukuthi kulo daba olunye olunjani olukhona emuva uhulumente angafuni ukuthi luphume egcekeni. So siyamangala ukuthi uhulumente ufuna ukutshona esicathisela izinto eziningi. Siphila ebunyameni, into engani esizwisa ubuhlungu njengamaZimbabweans ukuthi akula lapho esiya khona, akula kukhanya phambi kwethu, into ezenzakalayo kuhulumende.
Ngasenelisa ngokukhuluma lomnumzana Michael Lashbrook, umqondisi we-National Foods ngodaba lolu. Kodwa bakhulumela e-Studio 7 abafana lomnumzana Mandla Chabangu bathi ukusilela kwemali yakwamanye amazwe yikho okuludubo elizweni.
Mina ngibona ngani uhulumende sokufuze edinga indlela angalungisa ngazo indaba le forex, ngoba enyekela sizabona amakhampani amaningi afana nale National Foods evala already. Nxa i-National Foods kuthiwa isivale, yona kuyikhampani enkulu eyenza elungisa kumbe elungisa impuphu, ethengisa orayisi, i-wheat, lani lehle libona ukuthi ilizwe leli lapho eselisiya khona ayisikho. Sokufuze elungise la isibona ukuthi i-forex ingabaningi, plus ubugwelegwele i-corruption khonapha. I-forex ungathola ukuthi khona lapha eZimbabwe, kodwa bona ibamasela ababelokhu bezigcinile.
Akwaziwa ukuthi kuzalandela yiphi inkampani ezavala amasekitali ngenxa yokusikela kwedola leMelika. Kumele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bebe.